Njengalokhu indlala yabekwa yaba ingxaki yesizwe, kuyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyabanika ngemva kwenyanga, abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqhakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs, ngokubana abantwana abaningi sebeqalile ukuphuma ezikolo, esingathi ngesilungu ama-dropouts, sesiba maningi ngendaba zendlala. Khumbula ukuthi emaphandleni abantwana bahamba imanga emide besiya ezikolo, ngakho-ke kuba nzima ukuthi benelise ukumelana laleyo mango ngapha esiswini kukhala ibhunga yeza. Uyasweleka njalo ukuthi uhulumende abone ukuthi ukudla akuphiwa ngezombangazwe, ukuthi ubani ukuliphi ibandla, ubani ukuliphi ibandla, asebenze lenhlanganiso esizimele zodwa ukuthi zimonithe kumbe zikhangele ukuthi akulabo nginimbane ekupheni ukudla. Kuyadingeka njalo ukuthi aqongise isicelo sakhe esebenze ndawonye lenhlanganiso ezizimele zodwa, esingathi ngama-NGOs, ama-humanitarian organizations, ukuthi ancedise abantu bathole ukudla. Njalo enze imithetho yakhe ingabi lukhuni ekuthini lezo nhlanganiso zisebenze ekutholiseni abantu ukudla.